Ama kansela akobulayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni luthi uza kokhela idolobho lakobulawayo, enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Cotard oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi, njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uCotard, umuntu owaziwa eligqwetha ngathandi imsebenzi yokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuthu ziyathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu isinqumo Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo, asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo otwathina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya, sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na, kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, bekukhangelelwe ukuthi uDumisani Octavius Nkomo niyo ozasekela ubaba David Cotard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini, wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.